sengisa nje ukuthi kulento enhle ukuhlonipha uluntu ukuthi abantu abasezinyamazana umuntu ngumuntu yokwenziwe nje ihulumende yeZimbabwe. Bese sikhangela njalo ukuthi xa kunjalo nje kuyinto yokuthi kuyathengiswa ukuthi kule ezinto okomhlabathi lokwa kuyalungiseka lapho kulungisiwe ukuthi abantu bazakompasethwa ama-farmers azabhadalwa ama-white farmers anayathathelwa umhlaba kuyabhadalwa. So kulungisiwe konke khonokho u-finance minister ungabona wayethula uhlelo lwakhe laphana ukuthi besiyabesibeqalisile ukubhadala ezinye indlela lako soku-addressiwe konke khonokho. So izinto ezikhanyayo ukuthi lako ama-developments amahle nala siwabona.
Ye, kube sokubuya ke lokhu okwemthethwandaba ukuthi kumele imthethwandaba izimele yodwa kungabe lo muntu ongenela khonapho lako bayakuthothoza khonokho bathi hayi kulungise khonokho. Wena ungathini ngakhonokho?
Okumthethwandaba vele kumele ozimele yodwa, kodwa singakhangela phela umthethwandaba nalo kodwa umele lakho njengakathesi sikhuluma iqiniso eZimbabwe umthethwandaba uzimele kodwa ungaphansi kwakahulumente ungolunye wogatsha ezintathu ingatsha ezintathu zikahulumente. Ngokunjalo Gibbs mbona ngani ugatsha lololo lumele lalo lube ngaphansi kwahulumente kodwa luzimele lodwa kodwa lungaphansi kwahulumente luyingxenye yoyingatsha zikahulumente kodwa ukuthi lube divorce lulelimele yodwa kale kungacasa kusiba ngenye into engamanga ukuqonda singazi njalo Gibbs.